sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle eminyakeni omutsha kungesonto mhla ka 1 kuzibandlela 2023. Ngisithi Happy New Year, igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umeli wezengeza West edale lePhalamende njalo elilunga leTRC umnumzana Job Sikhala uthi usegula kubi ejele leChikurubi lapho aselenyanga phose eziyisikhombisa evalelwe khona, njalo uthi ucela imithandazo kuZulu. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko efisela uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha omuhle, esithi uhulumende wakhe uthuthukise umnotho kumnyaka osanda kwedlula. Kodwa abebandla leTRC bathi ukhuluma ize. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wezengeza West edale lePhalamende njalo elilunga leTRC umnumzana Job Sikhala uselobe incwadi esejele leChikurubi ecela imithandazo ebantwini beZimbabwe ngoba esithi uyagula. Encwadini le lapho afisela khona uZulu umnyaka omutshe olentokozo, uSikhala uthe uselamaviki amathathu esizwa ubuhlungu obumangalisayo esiswini ngakucele lesandla sokhohlo. Uthi uphatheke kabi kakhulu ngalokho, njalo uthi ukhulekela ukuthi lokho kungabi luphawu lomkhuhlane wemvukuzane yamathumbu, i-colon cancer. USikhala uke wabulawa isisu wahlanza kakubi kunyanga ezisanda kwedlula, kodwa uthi kazange athole usizo ngoba iziphathamandla zejele zala ukuthi abonane lo dokotela wakhe. USikhala uselenyanga phose eziyisikhombisa 7 evalelwe eChikurubi Maximum Prison eHarare ngemva kokubotshwa esetheswa icala lokuphehla uDlakela. Encwadini yakhe uSikhala uchotoze abanye athi ubecabanga ukuthi ngabangane bakhe, ubona athi usekwazi nje ukuthi ngabazenzisi ngoba kabazihluphi ngokubotshwa kwakhe. Lapha uSikhala ukhanya ebechothoza ezinye iziphathamandla zebandla lakhe leTRC. Wengeze wathi bakhona abanye abazama ukumbulala ababuya bemthwalele ukudla okulechefu bemhlekela, kodwa bekwazi ukuthi bajonge okubi. Ngokunjalo uthi abangane bakhe beqiniso nguZulu weZimbabwe ohlokomayo ngokubotshwa kwakhe, esithi kumele akhululwe. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi intambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngalolu daba. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko efisela uZulu weZimbabwe umnyaka ka-2023 omuhle, njalo esithi uhulumende wakhe uqhube inhlelo eziningi ezithuthukise umnotho welizwe kanye lempilo kaZulu ngomnyaka osanda kwedlula. Umnangagwa ubonge njalo amabutho eZimbabwe esithi athembekile. Uphinde wakhuthaza uZulu ukuthi aziphathe ngokuthula njengoba kuyiwa kukhetho lonyaka. Nanka amazwi akhe.
The loyalty of the security services deserves special mention. They continue to serve our nation with utmost honor and dignity. My fellow Zimbabweans, elections offer an opportunity to exercise our democratic right.
Ukwethembeka kwamabutho siyakuncoma kakhulu. Aqhubeka esenza umsebenzi wawo ngokuhlonipheka okwezinga laphezulu. Bantu bakithi, njengoba kuyiwa kukhetho lonyaka, ngilikhuthaza ngamunye ngamunye ukuthi liqhubeke lilondoloza ukuthula. Kumele liziphathe kuhle kundaba zombusazwe. Ukuvikelwa kwenkululeko yethu kumele kusikhumbuze ukuthi kumele sisebenze ndawonye. Kumele sikhangele ngale kuka-2030 ukuze sakhe ikusasa labantwa bethu elihle.
Finally, my dear Zimbabweans, as we welcome the new year, I wish you all joy, happiness, prosperity, and peace. And remember, nyika inovakwa nevenevayo, igotongwa nevenevayo.
Okokugcina, sisamukela nje umnyaka omutsha, ngilifisela ukujabula, impumelelo, kanye lokuthula.
Ilizwe liyakhiwa labanikazi balo, libuswe labanikazi balo, yititina.
UNkulunkulu aqhubeke thuthukisa ilizwe lethu. UNkulunkulu alibusise.
May the good Lord continue to prosper our nation. God bless you all. God bless Zimbabwe. Thank you.
Lawo bekungamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla le-CCC lithi uMnangagwa uziqhenya ngeze ngoba akulalutho olwenziwe nguhulumende wakhe oluthuthukise umnotho kumbe uZulu weZimbabwe ngomnyaka ka-2022. Nanku abantu bayahlupheka ngenxa yomnotho oguqe ngamadolo. Sixoxe lo kansila waleli bandla kobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu.
Okokuqala akusontwembi ukuthi isizalwane seZimbabwe loba yimi loba ngubani afisele abantu umnyaka omuhle oka-2023. Into enhle kakhulu yena leyo, siyayibongela. Kodwa-ke kulizaba-ke ukuthi uMnangagwa besesithi-ke umnyaka ka-2022 ezomnotho zithuthukile. Xa sithi ezomnotho zithuthukile sikhangela i-take home yabantu ukuthi abantu benelisile yini ukuthola imali ezibaphilisayo, benelisile yini ukuthuthuka ezimpilweni zabo. Yikho esikhangela khona bese sithi hayi ezomnotho omnyaka ka-2022-ke zibe zinhle, sithi kube le ntuthuko ebekhona. Hhashi nje lokho akutshoyo hhayi ngibonani lizaba lelo, akula nto enjengayena leyo. Njalo umnyaka ka-2023 nxa esitheni uhulumende wakhe uzazama ukuthuthukisa ezomnotho, yikukhuluma nje. Anti uhulumende wakhe phela uqalise ngomnyaka ka-1980, kathesi sikhuluma ngomnyaka ka-2023. Akula nto enhle ayenzileyo uMnangagwa leZANU-PF esikubonayo ukuthi badilize, babulala, bachithiza khonokho abakuthola kukhona kwenziwe nguhulumende wamabhunu, uhulumende wamakhiwa. Yikho-ke akulanto entsha esingayibona kumbe esingavuma xa ekhuluma ukuthi uzatshintsha kube ngcono. Akulanto esebenzayo. Yebo kambe uyakhuluma nje njengomuntu okumele akhulume, kodwa akutshoyo akuncedi ngalutho, ngamanga aluhlaza njobo.
Uphinde wabonga amabutho uMnangagwa esithi atshengise ukwethembeka okukhulu ngo-2022. Wakhuluma njalo ngokhetho esithi njengoba kuzakwenziwa ukhetho lonyaka, abantu kumele baziphathe ngokuthula. Ungathini ngalokho?
Amasosha kumele awabonge impilo yakhe yonke, ngoba amasosha phela yowamlethayo esexotshwe ngumgabe wabaleka weSouth Africa, waphenduka ephendukiswa ngamasotsha azomfaka esikhundleni, kafakwanga ngabantu, wafakwa ngamasotsha. Yikho-ke nxa yebabonga-ke uqondile kakhulu, ngoba yibo phela abamfake kuleso sikhundla, kumele abekwazi where his bread is buttered. Okwesibili, nxa esithi yena ukhetho kumele lukhululeke, uyatsho nje ngomlomo phela, amazwi ayinto agcwalelwa mfula. kodwa sananzelela ukuthi uhulumende wakhe ulocubo kavumeli ukuthi amanye amabandla ezombusazwe akhankase ayenelise ukuthi athole amavoti ebantwini. Sibonile kuma-by-elections ukuthi watshengisela ukuthi ufuna ukuthi ukhetho oluzayo olomnyaka nalowo ka-2023 lube lo dlame, batshayiwe kamalunga edala lephalamende ensiza o-Jasmine Tofa, batshayiwe okucacaphulu ekhezi ematopo. So kuyatshengisela nje ukuthi uhulumende wakhe uyesaba abantu, uyesaba ukhetho, yikho sokuzamela ahlukuluze abantu, kutshaywe abantu ukuze anqobe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngokhansila webandla le-TRC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi umnangagwa ukhuluma iqiniso.
Kubalulekile kakhulu ubana nxa ungakuhlela njena komunye abakhokheli besizwe bazakale besifisele okuhle njalo ibevula imidlela ukubana siyangaphi njalo sivela. Ukuhlale sobala umongameli-ke okwenze nguhulumende umnyaka lowo odlulileyo ophilisana lazo lobo ngeziyuthi nje ofuna ukuphiliswa nje njengoba yenzele eleqanjwa ukuphilisa, kodwa ukhona okubambekayo ongakubona ngamehlo akho njalo ongakubamba ngezandla zakho okwenze nguhulumende lowo umnyaka lo odlulele. Kuleza khulu singakubalisa lapha sinathi kufuna ugoqela ipete ngokuthi ubona umgwaqo yini ukazele imisebenzi ewange ezokuzeemapower station, ukanele kwayisa njani igeli esipesele ikuphele kunyakanje kwenileke kuyoqela ama-irrigations azibile azisebelweni abengisasebenzi, you know, into ezibalulekileyo ezinceda umphakathi eziningi ezakele esibili. So nxa omunye ezazi ezakuphilisa konoko okuyinto okusemgcekeni okukhona kuchukwa ngokuthi bona izinjitsha zile usuphile isifikela ngendlela kumele isifikayo uyaqinisele ngokubana sivela ngapho siya ngapho njengabantu.
Nxa sesikhangela udaba lokhetho oluza kwenziwa lonyaka lapha, uthi umongameli abantu kumele baziphathe ngokuthula bachiyane lodlakela. Kodwa abe-TRC bathi uzama ukukhohlisa abantu lapha umongameli, ngoba bathi ibandla lakhe, ibandla lenu le-ZANU-PF yilo elichaya abantu ngesikhathi sokhetho.
Isiqoqo lasendaba sesifakiwe umongameli ukubana asikeni lokuthula sigcine ukuthula sikhiya emnyakeni lopo okhetho. Nxa umongameli esesho njalo, sokukuwe lami ukubana sikulandele ngokufana, sibone ukubana sikuthulisale njani njalo sibheke njani ndawonye. Noma kushiyane sibe ngabonisani ngendlela efananayo imibono yethu ngasezifanane vele njengabantu, kodwa sikwazi sibona sikwedevelophu ngokuhlonipha okukhulu njalo nokungasuki usukubuke zidlakela encwadi yomuntu kavulandlawo ukuthi mhlawumbe sungulana. Umongameli sekuhlakile, kodwa bona nabona phela abantu abavele ngabantu bokuhlala befuna ukuphilisa ekhuluma bakithi ecela kuzakuthi acele bantu nokuthula ekwazi ukuthi umuntu vele yena umuntu ngiqokayo ngokwazi vele nondizaliya zezilaka ukufunayo kuntu yikubona abanye abantu bazi bathi bobho wazi yonke nokudala awuzange udalelise abazela badalela umuntu ba umuntu ayeza imikhotsheni vele, kodwa umongameli sekhulumele phela ukuthi bakithi ahlembe ukuthula.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla le-ZANU-PF. Okwamanje ke sizwe ukuthi uGibbs Dube we-Studio 7 usiphatheleni kuhlelo lwamasiko.
Senganamasiko
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelo.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo nkululeko Khubalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa lapha ngokumele kwenzakale ngomnyaka ka-2023, lapha phela sikhuluma ngalo nyaka. Siyakwamukela kuhlelo Khubalanda.
Kangimbingelele emsakazweni, ngimbingelele uzulu wonke jikelele wesizwe sakithi, ngithi Happy New Year, ngithemba uzulu wonke ungene kahle emnyakeni omutsha.
Akusitshele ukuthi ubona ngazani ikuphi kwamasiko okumele kulandelwe ngabantu lo nyaka.
Ngithembo ubonile ukuthi isikhona ikhalenda ekhomba khona ukuthi isikhomba umhlahlandlela wokuthi unyaka lo oqalayo siqonda ngapi. Ungananzelela kakhulu Mthembo, sibhizi manje ngokuthi sifuna ukuvuselelwa kwamasiko, siyazama sibamba ngalela ngalela ngalela. Kuyabonakala ukuthi kuyaphi, kodwa kulalapho kusilela khona, ikakhulu intsha isadingakala ukuthi ibuthwe kakhulu, isondezwe kwezamasiko.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kuvuselelwe amasiko kwabalanda?
Ezamasiko intsha mayithe yangenelela kakhulu kukho, kuyayibutha kuyifundisa isintu nengqubekela phambili. Amasiko afukamele into eziningi kakhulu ezakha intsha. Ungananzelela kakhulu kuke kwaba nemikhosi ebekukhalwa ngapha etsholoji, kuthiwa ye umntwana sekutholakala ekhulelwe emncane. Khonkhana kuyikubonisa ukuthi kulalapho somewhere sihamba silele khona kakhulu thina ezamasiko, ukufundisa kakhulu intsha. Nanzelela ukuthi kulabo mama laphayana obizwa kuthiwa ubabakazi oshila, sebeqalile ukubutha izingane amantombazane kakhulu afunde, bebafundisa ngempilo nangokuphila ukuthi kuphilwa kanjani. Sibalekele ukuthi kubaleke zonke lezi zinto, kubalekele zonke lezi zinto izigameko esihlangana nazo ekuphileni. So into efana nemigubho, efana nemihlahlandlela, imikhosi yenkosi uMzilikazi, konke lokhuyana, uma kubuthwa intsha, izingane, abafana amantombazana, kuzosisiza kakhulu ukuthi singazitholi sisengozini zokuthi sithole abantwana abafana namantombazana amancane bekhulelwe, abafana besidla izidakamizwa, ngoba bayabe befundiswa ngesiko. So kubaluleke kakhulu ukuthi abadala belethe kakhulu intsha, beyilethe kakhulu kithi, sibafundise ukuthi kuphilwa kanjani esizweni. Isintu siyakha kakhulu, ngoba manje mabe khula njengezihlahla nje ezingaphrunwanga, kuza suka kusihluphe kakhulu ngoba sebetholakala besidla izidakamizwa. Mthembu,
hayi, siyakuzwa kakhulu kwabalanda, singagqiba khonapho baba.
Okwamanje silungiselela kakhulu, ngoba ungananzelela kakhulu 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 injongo lapho ukhangelwe kakhulu kakhulu umhlahlandlela oyiwo sungathi suvuthiwe kakhulu lo mhlakazi okaSeptemba. So yikho manje sizama ukwenza khona amalungiselelo ukuthi kusiyafika lolo suku wonke umuntu emathebeleni ungabi lo muntu othi yena akazwanga. Ilizwi lifike yonke indawo, namakhosi akithi wonke sukumele phezulu, sizama ukuthi siwagqugquzele ukuthi kusiyafika nje uSeptemba konke wonke umuntu ungabi nomuntu othi kazwanga. Sifuna yona le ntsha leyi bayikhulula abadala ibuye kakhulu. Ikhalenda isikhona manje, so and then omama bakhona laphana, obabakazi oshila besigika ngamasiko, amantombazana kawahambe laphana befundiswe ngesiko. Ngiyabonga kakhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla besixoxa lo nkululeko gobalanda made ingcwethi kwezamasiko esintu. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Oliver esemoyeni ngenjabulo, ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilayo.
Sigcina amasiko wethu, owakusenziwe manje.
Sibonge ke ijahe elidala uGibbs Dube ngokusipha uhlelo lwamasiko. Kuhlelo vuselela umoya, uhlelo lwamakholwa lamhlanje silomfundisi uSeni Spanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje, sikhangele umnyaka omutsha. Ngiyathemba iNkosi izalibusisa njalo ngitamhlophe ukuba sesingenile emnyakeni omutsha.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngizathanda ukuba sibale kumahubo 90 iverse ka-4 ithi yona, ngoba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo selidlulile lanjengomzuzu ebusuku. Yazi kuyamangalisa ukuba ngiyakhumbula ukuthi nje khathesi nje bengixoxisana lani balaleli, singena umnyaka lo esiwedlulileyo, umnyaka ka-2022. Njalo ngiyakhumbula nishumayela futhi kini ngomnyaka ka-2021 esikhathi se-COVID, kodwa ungakukhangela kuyangani nje kuyizolo. Ngakho-ke lapha kumahubo uyakhuluma lo umlobi uthi yena kuwe Nkulunkulu liminyaka eyinkulungwane emehlweni akho Nkulunkulu kunjengamazolo nje asedlulile nanjenge mzuzu nje emlutshwana ebusuku. Akula sikhathi bazalwane, into eqakathekile efuna siyicabange singena umnyaka omutsha. Isikhathi esiningi abantu baya bezitshela ukuthi hayi isikhathi sesekhona, ngizayenza lokhu, ngizayenza lokhuyana. Baningi abantu engamfunda labo enhlangana labo kade simangala ukuthi hawu suguge kangako sulabazukulu sulabantwana. Baningi labo abantu baziyo usubabona sebebadala, kodwa nje ungani kuyizolo ulabo esikolo. Ilalaba abatsha abandlaleleyo ungabona ngani angisesemutsha ndle nsuku eziningi, kodwa uzomangala ukuba iminyaka ihamba ngesiqubo esingakanani. Ngakho-ke nxa siqalisa iminyaka emitsha isikhathi esiningi abantu bathi ngenza isinqumo sokwenza lokhu, ngenza isinqumo sokwenza lokhuyana. Ikanti bakhona abanye ababenjalo bemelela lezi profit ukuthi umprofit utheni ngalo mnyaka omutsha. Kodwa ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuba umnyaka omutsha usezandleni zakho ngaphansi kukaNkulunkulu. Umnyaka omutsha okokuqala usezandleni zikaNkulunkulu. UNkulunkulu nguye ke ofaka iminyaka, nguye ofaka impilo ebantwini. Siyakhumbula isinothi lesiyana esase sivunile kakhulu uJesu anika umzekeliso ngaso. Ube isinothi sesivunile sithi hayi umnyaka lo omunye zakhe iziphala zami zibe ziningi ngenze lokhu lalokhuyana, kodwa kuthiwa ngalelo langa ebusuku uNkulunkulu wathatha umphefumulo wakho. Ngakho uNkulunkulu nguye ke obambe imphefumulo yethu, nguye okwaziyo amalanga ethu lapha emhlabeni. So kokuqala kuqakathekile ukuthi wesabe uNkulunkulu ungena lo mnyaka ka-2023, yesaba uNkulunkulu. Yikho ukuqalisa kokuhlakanipha. Ukuhlakanipha akukho kuplana, akukho kwenza ezinye izinto, kodwa siqala ngokwesaba uNkulunkulu. Yinto emele siqale kiyo. Okwesibili, umnyaka lozayo usezandleni zakho. Wena-ke uzakwenzani, uplana ukwenzani ukuze lo mnyaka olandelayo ube ngumnyaka wokuphumelela empilweni yakho. Abantu abaningi, abanye umuntu uyatshonelele, tshone bhinqika, ethandaza. Kodwa nxa ungasoze uvuke wenze olunye ulutho, uNkulunkulu ubusisa lapho siphakama sisiba lembono ngempilo zethu ukuba sifuna ukwenzani, sifaka phansi, siloba phansi. Ngiyalikhuthaza balaleli bami ukuba namhlanje siwungenile umnyaka omutsha, siyathokoza sithi amhlophe, kodwa kuyini okulungisileyo, kuyini okulobe phansi, kuyini ozakwenza okuzaphakamisa igama likaJesu, kuyini okwenzayo ngaphansi kukaNkulunkulu okuphakamisa njalo okuqhelisa umbuso wakhe. Ngiyakukhuthaza ukuba ngabe ungabala insuku zakho ube kwazi ukuba zinjengemzuzu nje emlutshwana, kumbe zinjengamazolo abe sedlulile, zinlutshwana.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu. Siyathandaza ukuba sifundise ukubala amalanga ethu. Babize babo babizayo emasimini akho. Ngiyathandaza ngegama likaJesu. Babize inceku lezincekukazi omele zikusebenzele zenze izinto ezehlukeneyo kulo mnyaka oka-2023. Njalo uNkulunkulu siyathandaza ukuba beka isandla sakho phezu kwempilo zabo. Abantwana bezikolo, amatitshala, abenza imisebenzi ehlukeneyo, abafundisi, wonke umuntu olaleleyo, babusise ezigabeni zabo. Egama likaJesu Kristu. Amen.
Siyabonga mfundisi Hoseni Spanda ngokusipha uhlelo Vuselela Umoya. Siziqibe ngodaba lokuzilibazisa sileqembu leRumba elidabuka eCholocho elizibiza ngokuthi ama-elephant amahle, lihamba lele Madubula Stars bephethe idlalate labo elitsha.
Amadoda! Ah, kula khona amadoda, hey, wazobuhlungu umoya wamadoda, hey. Baba wami,
sasa saphela nzima kulomuzi.
Leli liqembu elisacathulayo mpela kwezomculo, nanku phela leli lidlalate lalo lakuqala. Lilengoma eziyisithupha kanti isihloko salo sithi Ibhantinti. Nansi isikhulumeli seqembu.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani. Ukhumbulani Ndlovu, ijaha eliphuma eZimbabwe esigabeni endaweni yaseCholocho esigabeni sakoDry. Ekhamba mbiseni nomfowethu ophuma eCholocho naye esigabeni sasegareni. ukhumbulani ngiyomsungulo ama weqembu lama elephant ebamseni lo mfo wabo phaleni Ndlovu.
Ingoma ezikuleli dlalade zivalisa ethi bayakhala idlozi ibhantinti impilo mbambangwe kanye lethi gibite.
Wabula wanjalo imihlana mala wabula wanjalo imihlana mala wabula wanjalo imihlana mala
abangathanda ukuthenga umculo wenu Ndlovu balithola njani?
Abangathanda ukuthenga ama CD inamba esitholakala kwizo zithi 061 788 4299, ezami zithi 073 824 4640.
Likhumbule balaleli lezo zinombolo za kwele South Africa. Abafana veqembo ama elephant amahle behamba le madubula stars abephethe idlalate labo elitsha besiqibela uhlelo lwethu City Happy New Year. Siziphethe ngebezihamba phambili umeli wezengeza West ePhalamende njalo elilunga le Triple C umnumzana Job Sikhala uthi usegula kubi ejele leChikurubhi lampo aselenyanga phose ezisikhombisa evalelwe khona, kanti njalo uthi ucela imithandazo kuZulu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi owenu uNtungamilinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.